yabona sile serious challenge ye rule of law elizweni futhi if we have to tell the truth. Abantu laba okokuqala uNyathi uPaul Nyathi walile ukuthi uMagombe yabambophile wadisikisa completely ukuthi bambophile but kusaca ukuthi bambophile ngoba kade bemgombolozele esesibhedlela kulamapolisa amaningi and so on so which was a sign ukuthi ubothiwe but besithi kabambophanga until so kumele adischarge esibhedlela sebemecela sebembamba kumele ahambe colocano on its own shows ukuthi asila respect yomthetho ubevele ebanjelweni yena engakacharge engakazange bemcharge ukuthi le offense mhlobo bani for all this long so sebehambile abangibo bafike e-high court bacela i-determination ukuthi ayekelwe ahambe e-South Africa before beseya-appeala e-court bebevele sebembambile and uyiye kulama-rumors okuthi kulo mpholisa onganikaziwa onganikasomphoyisa wamaqini okade vele semchayile already so kulama-challenges amaningi in this whole set up it shows still ukuthi hayi umthetho wethu asiwubambi ngendlela eyiyo asila i-rule of law all together completely nxa kade befuna uku-appeala bekumele beneke laphuma esibhedlela then behambe e-high court bekwenza i-appeal yekhesi yabo ibizazwakala ukuthi hhayi at least bazama ukuthi be-respecte i-processes zomthetho
manje ngokubona kwakho ubona ungani kungabe kukhona yini abazama ukuthi bakugubuzele kungaphumi
ne-behavior aseyenza it is now certainly obvious ukuthi kuthi kukhona okufihlwayo ithi kade kungela lutho ubanjani ukuthi aphuma hambe so khona lokho kuyangeziyokhoyamsanekisa abantu becabangisa akusho ukuthi abantu laba ikhona into abayifihlayo ngaye umuntu lowo so akusaphikeki ukuthi bangabe kuyibo abambabhektayo akusaphikeki ukuthi bamthotha akusaphikeki ukuthi bamchaye akusaphikeki ukuthi bamlimaza bayisaba ukuthi zonke lezi zinto angahambe e-South Africa ayehlola zizavela ukuthi yikwabamiza khona
ngalesi sikhathi ubona ungani uZulu njengoba ubeke wabambana etshengisela ngokuthunjwa kwakhe kuyini okungenziwa ngoZulu kumbe uZulu vele kasela ndaba lo daba lolu njengoba abanye sizwa besithi abasakholwa ukuthi wayethunjiwe
ngingathizisika kimi ukuthi yiso isikhathi kathe sokumele ukuthi abantu bebambane more nxa kade sasivele sibambene endabeni ka yakhe ekuqaliseni esadingwa engabonakali khathe sokube sokusitshengiswa ngolama-sayensi okuthi yes kule suspect ukuthi stage had something to do with it so akubanjwane more kathesi abantu bethingi ukuthi nosicela i-rule of law ilandelwe njengoba injalo upresident use-United Nations imessage ayikhulumayo ukuthi inye dispensation i-respecta umthetho inye dispensation ile this and that and that but what is happening on the ground yena ekhona ngale is the opposite so singathula the world will not know so kumele kathesi abantu basukumeka indaba leyi beyibambe bonke siyikhulumele ukuthi no sicela umthetho banje njengomthetho umagombe akayekele ahambe ayekwelase-South Africa